I-Australia ishimu engu-number one emhlabeni nje kulandela umdlalo we-netball. Ncathi ibhekele futhi ukuthi yiyo esile-record number yokuwina i-World Cup kwedlula amazwe wonke nje emhlabeni jikelele. So singakutsho ukuthi umdlalo wangkhona kungakube lula kakhulu kumantombazana ethu. Kodwa hhayi, adlalile sibili amantombazana loba sishiwe nje ngoba i-US iwinile 73-37. I-Australia hhayi batshengisele sile ukuthi zintshantshu badlala and they basebenzise i-advantage yabo iwuthin bona bade amantombazana ethu agijima sibili afasti energy balayo bezama sibili ukubreak amasinga bezama sibili ukuthi begijime basebenzise i-energy bebreake begijime kodwa hhayi i-Australia i-defense yabo ibakhulele ngobude 1-2 le experience kokutshengiseleyo ukuthi hhayi umdlalo obojaleyo kakhulu
ye singathi okulandelayo kuyini
i-next game sidlala Northern Ireland lapho-ke sikhangelele ukuthi amantombazana azanqoba ngiyakwazi ukuthi bangu-number 7 kodwa hhayi thembile sibili ukuthi ngendlela i-energy abajengisa ngayo ukudlala amantombazana yethu angane ngakunqoba ngoba i-game yabo ye-Northern Ireland bedlala le-Sri Lanka abajengisele ukwazi intshantshu njengalokho asikuhlanela kho lamhle kwe-Australia
ungasitshela-ke ngama-points
i-Australia yiyekhokhelayo ngoba yesila 2 wins kulandele i-Zimbabwe ile 1 win and then kulandele le i-Northern Ireland sokugcina i-Sri Lanka iZimbabwe ile chance enkulu kakhulu yokuqhubekela phambili ngoba i-Sri Lanka ingadliwa iZimbabwe laye ilobe ngazidliwe i-Northern Ireland iyaqhubekela phambili ngoba kufuneka ama-team ayi-3 ku-group each group